sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingayi livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-23 Ngcwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla alisaphatheki ukhetho lwanamuhla.
Amalunga ezaluphezu kazangalali namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga. Amaphepha lawo atsho wona ukuthi i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli icila umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe izekhi ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumela yokhetho lukamongameli.
So kanti esesikwenzileyo ukuthi senze esithi yi-mandatory interview ukuthi this time around kufuze ama-results e-election yona leyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi abantu abasukume ngobuningi babo lamuhla bayevota.
Inhlupho zonke esinazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaze umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengoba kulilanga lokhetho, siqala ke ukhetho ngendaba eziphathelane lokhetho lwalamhlanje.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni thina kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni thina kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda
siyovota.
Yebo, njengoba ke silitshelile nje ukubana lamhlanje lilanga lokhetho, ilanga lokhetho kulolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota abesilisa ngokuncitshwa ucansi, abasakhulayo ngokungaphakulelwa ukudla ezindlini nxa bengabhalisanga ukuthi bavote, njalo basukume ngobuningi babo lamhlanje bayevota. Asizweni ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5. Nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba, obe-region, lobelizwe. Thanda ukukhuthaza kakhulu umama weMathebeleland waseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota. Singaphakami singabomama kuphela, kodwa siphakame lezimuli zethu zonke. Mama khuthaza ubaba, khuthaza ugogo, ukhuthaze ukhulu, ukhuthaze abazukulu, ukhuthaze umntwana wonke ole 18 years and above ukubana ayevota. Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaza umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke ukubana siphakame. Bethwele isithupha i-passport enga-expiranga. Susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshela ugogo kubana ngamanga lawo gogo ilungile lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho lokho indlela zokwethisela abantu ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba ungela valo inhlupho zonke esilazo bomama esikhala ngazo abantwana abangasebenziyo abantwana asebephila ngama drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka nokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ubana siye kutshintsha msika ubalot box ngeprogram lenesasiyidonsa bomama sikhuthaza abantu abethu kubana kabayirejista iprogram lena yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni sasilikhangelele ngoba lamanje bakhona abantu ofica kubana kabarejistanga kodwa kulabo abarejistayo sakhona ubana sibafinyelele bomama ezindlini abale 18 and above nanti ithuba seliphendukile ngalo sikhethe ubukhokheli obuza sisuthisa for the next coming 5 years ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngunkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Ibandla lesisi lithi ibandla lezanu PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla lisaphatheki kukhetho lwalamuhla. Amaphepha la alomfanekiso omkhokheli webandla lesisi umnumzana Nelson Chamisa elotsho ukuthi hlalani ezindlini lingayivota ngoba kulokucilibezela kukhetho. Isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lezanu PF seliphelelwe ngumphako.
Yebo sicela umthwakazi omuhle ukuthi balimuke amaphepha ahazwe yizanu PF. Amalunga ezanu PF kazange alale namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga amaphepha lawo. Acho ukuthi iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo. Thina asiphumanga kukhetho silokhu sikhona kukhetho. So becela abantu ukuthi bayovota bavotele umnumzana Nelson Chamisa ku-president, bavotele ama-MP ethu, baphinde bavotele ama-councilor ethu. Abantu beamelanga babuyele emuva bengalaleli amanga akhulunywa yizanu PF. Isenzo lesi isenzo sezigila mkhuba yikuzama ukuthi inani lamavote our citizens coalition for change abe phansi besicela bakithi abantu baphume ngobunengi babo bayovotela i citizens coalition for change njalo sicela abasekela i citizens coalition for change ukuthi lapha ababona khona amaphepha bebutha amaphepha lawo bewachise ngoba amaphepha lawo ala kuthi phazamisa inhlelo zebandla ngicela liwathise amaphepha la umbuka dabula wenzela ukuthi engaphambanisi uhlelo lwethu lokuvota
allo ke ngumnomzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli isicele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe iZimbabwe Electoral Commission iZEC ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumelo yokhetho lukamongameli. Linhlanganiso ithi kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lolwenziwa njalo ngomnyaka ka-2013 iZEC yephula umthetho we-Electoral Act ngokususa impumela yokhetho lolu kuwadi isiya eHarare ku-National Command Center ingazange yaziswe ku-district lakuma-province. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ngobani Sithole ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okumqoka ukuthi ngikhangele izinto ezimbili. Ngo-2013 kwenzakala i-election eZimbabwe. Ama-result e-presidential kahambanga ngendlela. Asuka from i-ward through i-district esiya ku-National Command Center e-Harare. Khonokho akwenziwa njani. Right, sathi sikubonile ngo-2018 kwenzakale the same thing. And amadoda lawa athi nxa angasuka ku-election ayabhala i-report ehamba e-parliament. report yayo ba confirm ukuthi indlela ukuhamba ngayo ayisiyo ukuze kuhambe ngendlela enje. So kathese sikwenzileyo ukuthi senze SAT mandatory interdict ukuthi this time around kufuze ama results election yonaleyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo. Hathi indlela yokuthi i-presidential results iyahamba kuhle. Hathi
yiphi leyo ndlela okumele kuqhutshwe ngayo? Ungachasisela abalaleli ukuthi kumele kwenziwe njani?
Right, ama results angasuka ku police station ku hard. Ufuza e district, from i-district aye province. From i-province, yikho lapha ahamba khona kune South Command Center. Kodwa okwenzakalayo lokhu ayi awe presidential sina sikhona ona ngama results e presidential. Ama parliamentarian yesithi National Assembly ahamba ngendlela e right. But lawo awe presidential awahambi ngendlela e right. So ama results la kufuza ukuthi ku province or ku district sibe sikwazi ukuthi district enje abantu abavotela upresident bangaka. Ku province abantu abavotela upresident bangaka before ungakahambi ku National Command Center. So i-election isenziwa abantu kumele babekwazi ukuthi ovotela uzibani upresident u-idim nangagwa bangaka ku province. Abavotele uChamisa bangaka. Abavotele laba abanye ngobuningi babo bangaka. Nokuthi ukuthi size siyekuzwa sokuseHarare.
Ukungaqhutshwa kuhle kokwethulwa kwalimpumela okhuluma ngakho ungathi kuphazamisa ukhetho ngandlela bani?
Nxa ama results angasuka kuhayi atholakalise kuNational Command Center, into engayenzeka yikuthi angafika sengokunye esingakwaziyo ngoba indlela ahamba ngayo is very secretive. Ama results akufuze abe khona yonke indawo, we should be able to collect. Nxa sithi collect siyakwanisa ukuthi sicalculate that is clear ukuthi lokhu kumeso lokhu kumeso. Yikho ukuphambanisa ukhetho in my view. Kakulungise khonoko.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Udaba lolu namhla sifayilile, it's an agent application, even kusasa sibilingangena. But okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kumele abekwazi ukuthi ama-results abehamba ngendlela engayisiyo. Khathesi ama-results okumele ahambe ngendlela eyiyo.
Yiwuphi umthetho obusephulwa lapha?
U-section 37, subsection 4, paragraph C of the Electoral Act, section 65, section 72, section 110, maningi ama-sections ayephulwayo ngendlela yona leyo kwenziwa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ngobani Sithole umgcini isihlalo wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli ubexoxa ecingweni loNtu Nkameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele Nkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele Nkomo.
Asambeni thina kwelakini.
Madoda siyovota. Sivotele Nkomo.
Asambeni thina kwelakini.
Madoda siyovota. Sivotele Nkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Okwamanje ke sesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga usecebise abantu ukuthi bengabuthani endaweni zokuvota ngemva kokuvota njengalokhu okukhuthazwa libandla le-CCC. UMatanga uncome ukuthula okuselizweni esithi kulungele ukhetho luza kwenziwa abantu bekhululekile. Iphephandaba lobulembu beinternethi leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZanu PF lephule umthetho wezokhetho ngokwenza umhlangano werally eChimanimani ngomvulo. Umthetho wona uthi ukukhankasa kumele kugcine sokusele amalanga amabili ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla leZanu PF libikwa lenze umhlangano eGangauta Village eChimanimani. Oh, manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanubona Studio 7, njani Studio 7, balaleli nonke nabasakazi. Bengicela nje ukusho nje ukuthi lo Angelstone Sibanda lo ningambizi ngomhlaziwe wezombusazwe. Ithini nje isikhulumeli sezana. Ningambizi ngokuthi uhlazi akahlazi indisi loyana, ukhulumela nje izana. And ulahlekisa abantu abaningi, abantu international community, uma bangalaleli into azikhulumayo bangacabanga ukuthi iqiniso lo. Kanti nje usengezibithiyo nje lo. So ningambizi ngomhlaziwe wezombusazwe. Ithini isikhulumeli sezana. Bemele ko official spokesperson sezana, kodwa khulumela yona izalo nje from nowhere. Kufana akahlukananga nje nalo witness lo obaleke ngale wayongena ngale. I don't think loyo engqondweni u-right kahle upstairs. Unenkinga ngathi mhlambe usekayagula kancane. Akuse abantu esingabathatha serious. Okay, siyabona.
Indlano yiphi imigwaqo abawulungisileyo? Akula mgwaqo, akula zibhedlela ezikhona ezilomuthi. Yonke imithi uyahamba uyezithengela e-chemist. Abantu bezanu babhedwa, babhedwa kumbhedo lo.
Studio 7 kunjani? Ndike ngiphendulele ubaba lo tuso South Africa ndiyothi uchami siyafana kwi-ZANU-PF ebusuku emini lanxa engathi i-opposition ukuthi uza kuthi sisupport umqondisi, sisupport umuntu ose-South Africa, simsupporta ngaliphi uyakhontesta. Ngakho la kakhontesti, sisupport umuntu ozihlaleleyo ongakhontestiyo ukuthi ayenzeni umqondisi, njengoba la engiwakomoyo nje. Akulamoyo, akulandebelela komoyo. Nxa kuyukuthi ukhangela ukuthi uchamisa lishona la emqondisi akusonde, akulandebelela komoyo. Umuntu wakomoyo ngamarozi lawo la elishona lowo mqondisi. Njalo nxa kuyukuthi sibilule siqiniseko zokuthi ufuna ukutshintsha ibizwe, ungaphi kathesi. Nxa kuyukuthi sibilo mqondisi ngabantu abaqotho bokuthi balesiqiniseko ngento abayenzayo, ungaphi, uthule zwi kathesi.
Studio 7 ngiyalibuyelela lonke balaleli be-Studio 7. Hhayi, kwasuka lokho bantu, kwasuka lokho esandeni siyovota. Likeliyekele ukurobha lina maphuruku, linehlala lirobha abantu. Liyekele ukhetho lube right, kubalwe kahle ama-result ephume. Likeliyekele ukugodla ama-result lisarobha lina. Likeliyeke mpela ukhetho kubalwe kahle ama-result ephume kahle, kungela kurobha phakathi. Abantu bevote bekhululekile.
Sanibona basakaze bahle Studio 7 nabalandeli nabalaleli. Siyawubonga umthethwandaba wethu Mfuthu ukukhuluma iqiniso, uveza iqiniso. Singayithembi i-judiciary kunjalo. Ngoba sifuna ukuba no-service kasukuwere naye e-contesta. Njalo akukhothi bazayenza amacebo futhi kungakafika u-23 la ngemva kwamhla ka-23. Ngoba siyazi ukuthi vele ama-disputes azabakhona. Sifuna ukubona ukuthi bazalandela ama-facts yini abe ufakwe phambili kumbe njani. Ngoba into emesiyenza ngama-facts kuphela, hhayi khona ukuthi babe partisan. Yiko kuthiwa i-state i-judicial capture liyana. Asiyifuni yenzakale, sifuna ukuyinayo wini emgceke. Ucace ukhuluma ngu-Alec Nyaka.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi omkhulu esenzela wona. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa o-Angelstone Sibanda behlala bekhuluma kakhulu, bekhuluma nge-3C, ngani bazini nge-3C. Mr. Sibanda wazi nge-3C nothing ngaphandle kokuthi uli-agent ezizani kuphela. Ungeke ukugxekana ne-3C ukuthi ingazibe namalandeli abangakanani, ifaka ama-double candidate izalo. I-double candidate efakwe yini lingabantu bezani? Licawona sikwazi khona lokho. Akula double candidate kuzani, kodwa kule double candidate ku-3C. Why kwenzakala kanjani ukuthi beforge ama-signature emakhothi bebavumele ba-right bafake into enjalo? Lina lingabantu bezano, yekani ukuthi lizeze ukuthi lingabacubungu bezombusazwe linalikhulumela izalo. Abayekele i-3C izame khona kuzamayo ukukhulula isizwe. I-3C asilandaba legama lo-3C. Kufuna umuntu ozasikhipha emaketaneni ezanu PF past 40 years. Mina kade sisende 40 years ngazalwa kuyizanu kuze kube manje. Sikhathele thina ngani labo Sibanda elikhulumela futhi likhulumela ukuhlupheka kwabantu, ngoba linakujabisa ukudla imali ezinyembezi zabantu. Uchamisa nguye kuphela ozozama ukuthi akhulule abantu besiNdebele, abantu bonke eZimbabwe jikelele. So wena
akhulumela ukuthi hey Chamisa ukucindezela abantu bezimbabho abamandebeleni ngoba kafanga ubani bandla ubani ba uChamisa ukukhabhini kuzabafaka bona ababhini ngiyekeze bakugododoza ngiyekhohlwe ngitshola kancane othenda ibithi uyabazi ngabantu bakho osebenze labo kudala so lapho sisazama ukwenza isitrayi zokuthi sikhiphe lina amatsotsi ezanu kade lokho lisicindezele siyabonga.
Salubonani, salubonani, salubonani lonke basithakazi isitiki 7 njalo bonke labalaleli. Hayi, mina ngikhuluma ngisendaweni yesenkaya. Isithiyozo sami sokuthi ama-election alandelayo ngoba la sesikhuluma sethu ama-election alandelayo le sitiki 7 leli lizwini onkokheli zesisini ukuthi ama-election alandelayo wangene emakhaya, 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 emadorobheni hayi bake bame mpijana ngoba uyaziyolo kodwa sicike ukuthi emakhaya. Inkokheli zesisizomntu nje zingena emakhaya zikhampeni kakhulu emakhaya kusesenze isikhathi bangadingeli kukhampena ama-election sefikile ngomnyaka wamavota bakhampeni amavota esesekhatshana emakhaya kakhulu kula bantu abasebethusela khona bedila ngokuthi ye izane ngahle uyabulala abantu izane ngahle uyabulala abantu bengakwazi ukutola umntu obulawayo. So sicele ukuthi next time ama-election abuyayo bazame ukukhampena emakhaya kakhulu okuzwayo futhi batshela abantu iqiniso ukuthi akulula ukuthi ezava khona eZimbabwe yokuthi umsotsha weZimbabwe uyadubulana abantu beZimbabwe kenti babanga ukuthi ngoba izane sihle konke lokho kudingeka ukuthi abakhokheli be-triple C bangena emakhaya befundisa abantu ngoba abantu emakhaya bancindezelekile kakhulu kwelakithi komnyama phambili yikho lapho engikhala khona kakhulu khonapo sela nifikiseleindizi kwinkokheli ze-triple C.
Yebazali lingavoteli into ezolihluphekisa iZANU-P F yayihlula kudala sikhula namanje lokho sihluphekisa siyake emazweni
laroba lapha siyabona ukuthi yaroba lapha kulokhu zeni
wakwabona umuntu ozothiwa ukhona umuntu uwinyile ngavotelo ukubona ukuthi kurikhiwe lapha sekwenza
isisoyebadala okunye yinomele likhulula ilizwe badala bami okunye yinomele likhulula ilizwe
lingarotshwa la
amarayiningarotshwa
fakanichamisa phakathi funa uchamisa tine tonke iZimbabwe
mna ngakwamasikoli
Zimbabwe masikoli wabona mntu hambe rope abantu esindebele nezigqibela abantu rope
salubonani ma-studio 7 ngeliphezulu lasekhaya Zimbabwe sithi qhubekelani phambili ngamavoti amavoti kakuvote indawana zonke zelizwe emakhaya phumani levota akula muntu othi yena ozavuselela uvukela ukho lo uvukela kathi akuvukela bani njengani ngabantu abamnyama lodwa kathi kutheni asifakeni upresident omutsha kusasa sasa aqhathele upresident omutsha akaqhathe upresident omutsha akangene esihlalweni asambenzi yevota kuko konke amagumbanini omhlaba asivoteni umhlaba wonke jikelela sivoteni asilukhangeleni ikhetho lezimbabwe lonke wonke ozazi ukuthi ungumntana wekhaya wezimbabwe asambeni sevota ingabi mude kakhulu siyabonga laphana igama umuzi ukona nkomo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhulumende wele Melika usekhuthazele eZimbabwe ukuthi liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Embikweni owethulwe lugatsha lwe-State Department, ele Melika lithi izizalwane zeZimbabwe zilelungelo lokukhetha umkhokheli ezimfunayo. Ele Melika lengezele lathi alisekeli hlangothi kodwa lisekela umbuso okhululekileyo. Kambe kuzavotwa ngokuthula na? Silentatheli zindaba yethu u-Ezra Chisa Sibanda okobulawayo. Ngiyakwamukela Ezra Chisa.
Ngiyabonga Chris, kunjani eMelika namhla?
Hayi, eMelika kuright, asazi khona ngapho kunjani. Umkhathi unjani?
Ngapha hayi. Umkhathi uyachisa abantu sebephuma kodwa abakazi baningi balutshwana endaweni ke eseziyi-5 ezigijimileyo kathi esikuthi nibona ukuthi kulanta abaleleni phandle. Hayi, bekungelanto alele phandle, bayafika nje kathesi kwamanje sengisithi wall. Evelyn kwathi ungani ku Evelyn High School ikolapha takani ku Lendwendwe abantu bafika 50 bemile lapho esidolo lanta ngu 33 abamileyo phandle ngale Third Gold Primary la kula abantu ngu 5 abamileyo ngizavuyela ngisiya kuzwa kodwa abantu babuya ngokuthula abokhanya kulomuntu okhuluma lomuntu into ehlupha ukuthi ke iningi labantu amabizo la athengekho amabizo ayadengekho lapha emaphepheni kuyikuthi abaningi bacabangela ukuthi balahlekile-ke ku-polling station okumele bavote kuyo abanye zabakwazi sebelokhu bebhoda bayabhoda kade ezinto abathathu ade ngibabhodisa ngibona ukuthi bavota bengaphi kodwa silo omunye ubaba lapho okukhanya ngani ngokuqala-ke osemelele ukuthi angene kunjani baba
hayi aphila njani
ye ungakhuluma la Chris baba
ye linjani baba
ngiyaphila kunjani
hayi siyaphila ye uzevota wena ngokwakuqala yini ukuvota kwakho
hayi vele ngivota iminyaka yonke
aha manje sike sezwa njengoba lapho yezwa uEzra Chisa Sibande ekhuluma lapho kubana bakhona abathi behlola amabizo abo bathola engekho wena lakho walithola likhona na
yini mina isikhathi esiningi bemvotele emguza nawo ngendlela yokuthi ngisebenzela lapha kobulawayo ngatshintsha ngalifaka lapha khathi singiyavotela khonapha esidrosi ikhona ilizwe lami lithekhile likhona
ah okay so baningi yini abantu osuke wakhuluma labo besithi bakhangela amabizo akhona
ye abanye njengakhonapha kithi esidrosi abaningi bakhona bekumele bavotele la amabizo abase-Evelini
Mhm.
Manje evelini wena usebizana akukho khathana kangaka.
Aha. Bona abasakhulayo esizwa kuthiwa bavota ngokwakuqala, basuku ubona ngani bazasukuma yini ngobuningi kumbe sizobona sisebenza lokho esike sezwa abanye besithi bona ukuvota kunqede.
Ah, vele nakhona apa ngikhangele manje mbonani kulabantu abangafiki 12. Kanti abantu abanqabe zokuvota ufanele ukuthi ayilayini isinde sikhathana kakhulu.
Mhm. Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani lokhu ukuthi kungaba lo tshintsho yini kumbe kuzahlala kunjalo.
I think ngathi ngiyakhangela mina akungenzakala ukuthi angcane ama polling stations amanengi.
Mhm.
Afakiweyo angeke ngabangelwa ikhokhonoko.
Mhm. Manje wena usiyavota kwenapha kuyini okukhangeleleyo ebantwini ozabavotela umongameli ukansila lelunga ledalela eParliament kuyini okufunayo ukhangele ukuthi kwenzakale ebantwini bonabo
hayi ngiyakhangelele nje ukuthi into zonke zihambe kuhle kuye le development le economy kuyiphakama into yonke ke right
mhm labo kade bekhona lapho esigabeni sakho ungabavotela ukuthi babuyele yini
ayo vota is my secret
hayi kulungile ungasiphu Ezra futhi
alright hayi siyabonga ke hayi akula muntu ufuna ukukhuluma ikakhulu nje laba esikhoseni bakhona apha eduzane sakula muntu ofuna ukukhuluma kathi sembona enye icandidate iyabulala iyamela ke iflowers enhlale ubaba usarenda ngibona la uyafika lapha uzokhangela ungafuna ifadlafadla la Chris ubaba usarenda
isikhathi yiso singani sisiningi so bengifuna ukuzwa ukuthi sike sabona lapho kukhulunywa ukuthi kule ward lapho okulamabizo ama candidate angekhoyo amabili usuke ubuyizwile yini leyo ndaba
ngizwanga kodwa mina ngizibazi kodwa la kula ballot ward 1 kuthola kula ballot
yebo ward 1
okay ward 1 zabo zizanika iupdate ukhane ku ward 1 kula ballot la
okay hayi kulungile sizaba sikuxhuma sisiza ukuthi kuhamba njani isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo
okay
yeah siyabonga la okay Leo ke intatheli izindaba ye Studio 7 uEzra Chisasmanda ebesixoxa laye ekubulawayo eCity Hall esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi votani ngokuthula sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye kodwa lamhlanje ilanga lonke lithiye ke indlebe sizaba silicathekela kancane kancane ukwenzakalayo kuze kuphume impumela eyaphuma kumbe kusasa kumbe kunini kodwa lihlale lithiye indlebe kuStudio 7 ilanga lonke igama njengoba ngithilo nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa ekuseni.